Imuli yakwaMarupi ithi kukhona okunuka santungwana ngokutshona kwendodana yabo ebengxuswa ukuyayelatshwa ngemva kokutshaywa likhanda okungapheliyo. Umnumzana Gerald Mlotshwa, umkhwenyana kamongameli Emmerson Mnangagwa onguye wanxusa induna uMarupi ukuba hambe esibhedlele eHarare, ubesemngcwabeni wenduna esilonga lapho afike khona ngendizamtshina yohlobo lwehelicopter. Umalume enduna etshonileyo uChief Badalala oyemawaza uthi kulesandla semfene ekutshoneni komzukulu wakhe. Uthi ukubhubha kwakhe sanda kutshontshelwa imota abeyiphiwe ngumongameli kuveza obala ukuthi kukhona ukunuka santungwana. Ekhuluma emzini kaMarupi lapho afihlwe khona izolo, uKhadalala uthe lo enze lokhu uzajeziswa.
Nginje mina ngedwa ngiyasikhulu, bangaka abangasoliyo bangaba khona, anjonge ke liphakamisa izandla kwethu, asikhulumeni enhliziyweni zethu, siyasola esintwini. Ngithi umzila lo engikhuluma ukuthi ngiyawudweba kasoza wenu kimbirwa mujana maphofule ya isinambala kireya uri kibuwile angifungi. Ngiyabonga ngakhulumi kakhulu.
Umngane wenduna etshonileyo induna uSitawuzo eBedbridge uthi lakazwisisi indlela omunye wakhe ahambe ngayo.
Umuntu vele wayehlala e-jovial efaka ama-jokes kakhulu, so even ukufa kwakhe ayibhiliveki even khathesi ukuthi wahamba njani. Izitori ezikhona, into zangkhona is not adding up ngitsho at all.
Inkokheli yezinduna uMtshane Khumalo uthi kubadanisile ukudlula kukaMarupi njalo kukhuthaza imuli eseleyo uthi ingabangi isikhundla.
Sithe sisakhangele ukuthi ngumuntu othathelwe imota khona sizabuya sizomkhulumisa, sasesizwa wona lo mkhosi esibuthene ngawo lapha namhlanje. Awu bantu benkosi, siyathemba bakoMarupi ukuthi alizukulingisa abantu abanengi asebesithi kungaze kwedlule induna kuqalise imikhankaso ezaqeda iminyaka ethile ukuthi abantu baphume lo muntu abamfunayo.
Umnumzana Gerald Mlotshwa onguye owanxusa induna uMarupi eHarare ukuyayelatshwa imuli yakhe ingazi lutho, uthi ngokubona kwakhe induna iphuzile ukuthola uncedo esibhedlela. Umlotshwa ngumunye walabo abafuna iplazi le-Dorpan Ranch elisezandleni seGwanda Rural District Council.
I actually never met him at all.
Lizwile induna engumngane wakhe isithi kunyanga ezintathu edluleyo ubelalisiwe esibhedlela engezwa kahle. Ngibona ngaleso sikhathi kukhona ukukhulu obekumele kwenzakale, kungenela kwami kuphuzile. Isimanga yokuthi angikaze ngihlangane laye uChief, angikaze ngihlangane laye, njalo uyangidanisa lokhu.
Induna uMarupi ebeleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 ithi yomngayo. Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwakhe njalo aza kwethula kusikhatshana okuveza ukuba ubulewe yini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikombizimbili esilonga ngu-Albert Ncube.